kuyatshengisa ukuthi isadiki vele kayimeli uZulu, imela ubungane obokuthi khona omnanga okungabangani babo. Isadiki njengoba yabunjwa iZimbabwe kuyiyo eyayihamba phambili, futhi ngalezo zikhathi kuyukuthi kubhizi kubulawa abantu emathebeleni, ayizange vele yaba yinhlanganiso engathembakala ekutheni khona imele abantu. Ngoba ngabe kuthi imele abantu, abe bengakwenza bekungaba yukuthi bahle bakhalale bona labo kumele beze abakhokheni bayekele azale eyethu mnakabo, kodwa bamalaye.
Kodwa kuyinokwenza ukuthi bengakhalali
ukuthi vele ayisela nto eyimelayo vele isadiki yona leyo, kutho ukuthi bayakusekela khonokho okwenzakala eZimbabwe kodwa bona bengakwenzi emazweni abo. Njenge-South Africa yona iphatha kabi kuhle izizalwane zayo, kodwa iZimbabwe iphatha kabi i-South Africa ibonakale iyisekele. So, akuzwisiseki into eyenzakala ngesadiki vele kuyini.